Uhlupho olukhulu iZimbabwe ebhekane lalo kuhlangothi lwezempilakahle kusukela ilizwe lithola uzibuse ngolwengculaza yona eyaqala ukumemetheka kakhulu ngesikhathi inotho yakuleli kanye lobudlelwano lamazwe asentshonalanga kubhidlika. Kungakhathalekile ukuswelakala kwemali, iZimbabwe yenelise ukwehlisa inani labantu elithola igciwane leli kusiya kuthumi lantathu ekhulwini, i-13.8% lonyaka livela kumathumi amabili lane ekhulwini, i-24.6% ngomnyaka ka-2003. Ingcwethi zithi umsebenzi obukekayo eZimbabwe waqala lapho kusungulwa inhlanganiso yokwenqabela kumemetheka kwengculaza, i-National AIDS Council, kanye lomthelo we-AIDS Levy oyiwo wasebenza kakhulu ukuthenga imithi kanye lokuphatha inhlelo zemfundiso ngalomkhuhlane kuphathiswa nale nhlanganiso zakwamanye amazwe. Ingcwethi kwezempilakahle uNkosikazi Belinda Ndlovu uthi ilizwe livela kude njalo kulesizathu sokuthi abantu bajabule ngalolu hlangothi, ikakhulu nxa kunanzelelwa ukuthi inani labantu elilegcikwane lilokhu lisiya lisehla lalamhla lokhu.
Ikhangela kuwona lumnyaka ukuthi ziningi izinto esesizenziwe esibone ziphumelela. Ungakhangela umkhuhlane we-HIV and AIDS, ekuqaleni abantu babethola amapilisi kuphela ezibhedlela ezinkulu, kumbe mhlawumbe kube lezimoto ezizaphuma zisiye emaklinika athiyeneyo zisiyabapha lawo mapilisi. Kodwa sikunanzelelayo ukuthi kathesi phose wonke amakliniki asethwele amapilisi anathwa ngabantu abale-HIV. Ngokunjalo siyabona ukuthi yimpumelela kakhulu eyenzakala elizweni laseZimbabwe.
Lanxa kunjalo, ukuphela kwemisebenzi kuningi kuZulu sokwehlise inani lemali engena esikhwameni se-AIDS Levy okwenza i-NAC ithwale nzima. UNkosikazi Ruthendo Mabhena ongumongikazi uthi amanyathelo amahle kuleli alakho ukuphelela emoyeni ngenxa yokuswelakala kwemali esichiye izisebenzi kulolu hlangothi, zisilela kuthi lalezo ezikhona zingasela thando lomsebenzi ngenxa yokungaphathwa kuhle ngumqhatshi onguhulumende.
Kuyakhalisa ngiyatsho, ngoba uma ngikhangele izibhedlela kathesi amanesi malutshwana, sibili ezibhedlela even lama-clinics amancane, kodwa amanesi abasetrainiweyo abangasebenziyo bagcwele kakhulu ezindlini. Siyavuma sithi kungaba kungumumo wokuthi imali ingaba ingekho elizweni, kodwa ukuthi unesi wangkhona afundi ehlala ngkhaya lakho kwenza ukuthi singasazwisisi ukuthi poor right ube hambelani esikolo, aqede lapho ahambe ehlala ngkhaya.
Lokhu kugcizelelwe njalo ngumnumzana Obert Mangena, isakhamuzi othi ukuswelakala kwabongi labodokotela ezibhedlela yikho osukubangele ukubhubha kwamaqubaquba abantu kuleli.
Ungabi labodokotela abazingcitshi kuyaphambanisa kakhulu impilakahle yabantu bemaphandleni. Nxa sikhangela isibhedlela, abantu bayabuya befuna kuzokhangelwa ngudokotela oyingcitshi, bemthole ngekho, bebisele emakhaya ukuthi bazabuya ngelanga elithile. Abanye abasabi lesikhathi sokuphenduka ngoba impilo ihle ingasabi khona.
UNkosikazi Mabhena kuqhubeke esithi lanxa kunjalo kukhona okuhle okwenziwa kuleli okufana lokuphatha ukucubungula okuninginingi ngezempilakahle okukhangelelwe ukuthi impumela isetshenziswe ukuthatha izinqumo eziza kuguqula lolu hlangothi. Kuwona lo umnyaka kuphela ilizwe seliphathe ukucubungula kwezengculaza, umkhuhlane woqhuqho kanye lakuhlelo lokuhlatshwa kwabantwana olulokhu luqhutshwa mahala elizweni kusukela ngomnyaka ka-1980.
Kule ndawo lezindawo akade zikhethiwe ukuthi kuhanjwe kuyedingisiswa ukuthi bona abantwana bahlabile na, uma behlabile banganani abahlabileyo. Kube kuhanjwa kungenwa umuzi lo muzi kukhangela ukuthi uma abantwana bekhona bonke bahlatshwa yini, uma bengahlatshwanga kube kudingakala izizathu sokuthi kungabe kuyini okwayenza ukuthi khona abantwana bengatholi imfanelo zokuhlatshwa kwabo.
Ekhuluma embuthanweni wokunanza uzibuse lamhla, umongameli umnumzana Robert Mugabe uphathe uhlangothi lwezempilakahle esithi uhulumende wakhe uzimisele ukuqhubeka esebenza ukuthuthukisa imizamo yokulwa le mikhuhlane ethelelwanayo kanye lengathelelwanayo. Umnumzana Ben Ncube osebenza lezibotshwa uthi nlanxa kukunenge okwenziwa nguhulumende uyehluleka okwamagama lapho kukhangelwa amalungelo ezempilakahle zezibotshwa lapho imikhuhlane yofuba lengculaza elokhu imemetheka ingananzwa ngumuntu.
Not only is it a shortage of space, even lokudla kawukho. Find ukuthi umuntu nxa esefakwe kucosi yangkhona like TB cost ya they have to eat. Ngoba kuthiwa kuyalambiswa kungamalo kungakho. So uyake wanatha but eswele in ukudla then after achieve ukuthi umuntu lwani ugcina futhi esefile. Whereas nxa kade yayenza i-community service, would avoid all those things. And also lessen the burden on the state to cater for a large prison population.
Uqhubeke esithi kumqoka ukuthi inhlangothi lengatsha ezishiyeneyo ezifana lezemithetho, ezokubuswa kwamadolobho lezabelo, kanye lezempilakahle, kusebenzelane ndawonye ukuze kuthuthukiswe amalungelo abantu elizweni.
Kumele kube le ndlela zokuthi kulama crimes lana esingathini ngama not so serious crimes, you know, kumele aphiwe i-community service. I think there are a lot of cases anjalo ukuthi umuntu bekumele angafakwe entolongweni. So ke ngaleyo ndlela kumele kube nama checks and balances ukuthi sibone ukuthi abantu abahanjiswa entolongweni ngabantu abavele kufanele sibili ukuthi bayengena khona ngale. Then ukuthi la amanye ama-crimes nje abantu bayephiwe i-community service or i-fine and avoid condition.
Ingcwethi ekucubunguleni uhlalisana kwabantu unkosikazi Sibusisiwe Ndlovu uthi kunanzwa uzibuse kumele kukhulunyiswane ngokuletha inkokheli entsha ezaletha imiqondo emitsha iguqule impilo kaZulu lapho edinga ukuguqulwa khona.
Ubukhokheli bethu esasilabo obuningi yilobuyana ababulengqondo zingathi ezobugorilla ezokuthi yonke into ithathwa ngokudlangodlango. Kabazange bebe le ngqondo yokuthi i-leadership yokuthi kumele ngikhokhele abantu ngibe part of a team. Abantu bami bangizwisise lami bazwisise ngithole isikhathi sokubalalela. Babusa bebodwa khonale esigodlweni bengazange bacabanga ukuthi ama-effects ama-decisions abawenzayo.
Uzibuse walonyaka uze ngesikhathi uZulu ekhulumisana ngokuzimisela kukahulumende ukuguqula impilakahle kaZulu kulandela isinqumo sendodakazi kamongameli ukuyabelethela elizweni laseSingapore ejiye izibhedlela zakuleli lapho abesifazana lensane abaqhubeka besifa mahlayana nje ekubeletheni. Lanxa kunjalo iningi lithi hayi kuzalunga akulahlambeleko ngokufelwa kungakho lathi sisithi impilo ende kuZulu labalaleli lapho ilizwe linanza ilanga likaZibuse. Ngimele iStudio 7 ngingunothando Spanda.